umbuso kaMgabe wawusule minyaka engamachumi amathathu lasikhombisa yena ngokwakhe sele minyaka engamachumi ayithoba minwe mili lantathu ekhuluma leStudio 7 ecingweni omele wange central ukudayela eParliamente umnumzana Fortune Molokeli owebandla leMDC uthe isinqumo sokuthi baphatheke ekususeni uRobert Mugabe sabuya kwindlela yokuthi ilize liqhubekele phambili.
I think iposition yethu is very clear ukuthi we really wanted ukuthi as part of the process of transition in Zimbabwe forward bakuqathele ukuthi yonke imizamo yayikhona ukuthi ubaba Mugabe asuke esikhundleni ibe khona. So thina as MDC we do not regret ukuthi we supported the process yokuthi uMgabe asuke kuphawu. It's just a step in taking Zimbabwe forward.
Kodwa kunjalo iningi lababandla aphikisayo litshengise ukudaniswa indlela uhulumende kaMnangagwa ephula isisekelo sokumanyanisa uZulu weZimbabwe esaba khona mhla amabandla atshiyene evumelana ukususa uMgabe enkundleni yeZimbabwe Grounds. Batsho lokhu besola ukuhlukuluza kwezinkokheli zamabandla afana le-MDC ngamalunga engatsha zamapholisa kahulumende. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-United African National Congress umnumzana Alpheus Mapranga uthe uhulumende kaMnangagwa kagcwalisanga izifiso zamabandla aphatheka ekutshingiseleleni kokususa uMgabe ezazikhangele ukuthi kuzakuba nomehluko okubahlukuluza okwakusenziwa uhulumende kaMgabe. Inhlanganiso ezivikela amalungelo kaZulu lazo ezasekela ukususwa kwaMgabe zithi uMnangagwa usehlule uZulu ngokungaphumi namacebo angahlenga isizwe. Ovikela amalungelo abatsha unkosikazi Jack Inkomo ekhuluma leStudio 7 uthe iningi lalabo abahamba umango omude betshengisela kwakungabatsha ababelethemba lokuthi ukususwa kwaMgabe kuzabavumela amasango okuthi intsha yalesi sizwe layo nezokuthola amathuba kwezombusazwe. Uphinde wathi abatsha yibo abaqoqela iningi labantu ababebhalisa amabizo abo ekuvoteni, kodwa lokhu kubuye kwabadanisa ngemva kwesehlakalo sokudutshulwa kwabantu eHarare.
Njengenhlanganiso ezivikela amalungelo abantu, sananzelela ukuthi ukususwa kukamongameli Mgabe kwanika abatsha ithemba lokuthi labo sebengenelisa ukuthi bangene ku-politics. Kodwa sinanzelela ukuthi ngemva kwento ezinjengokudutshulwa kwabantu kanye le-election elatshontshwayo, iningi labatsha selihlela lahlethemba alisaphatheki kwezombusazwe.
Umphathi Ntambo wenye inhlanganiso evikela intsha elizweni e-Platform for Youth Development umnumzana Clarice Maduku uthe umbuso kaMnangagwa awukagcwalisisi izithembiso zawo zokuthuthukisa impilo kaZulu. Uthe umbuso lo uphatheke ekulondolozeni amandla awo usebenzisa ibutho.
In short, the new era has made a lot of promises that has not yet been met. Much of the promises has to do with improving the economy of Zimbabwe, and that is the basis for which people use to judge and say, are we really in a new era?
Imizamo yokukhulumisana namalunga ebandla leZANU-PF itshayele edwaleni ngemva kokuba iStudio 7 yaziswe ukuthi ikhulume lesikhulumeli sebandla umnumzana Simon Khaya Moyo yena ucingo lwakhe belungangeni. Umkhokheli wabandla le-MDC uNelson Chamisa ekhuluma emhlanganweni eMarondela uthe kusukela uMgabe aze abuse akuzange kubulawe umuntu edolobheni lebutho esithi lokhu kuqalise ukubonakala kumbuso kaMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.